tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba kwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le-MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolo alubanjwanga kuhle, ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli weDangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwazana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweproportional representation ngemva kokulobelwa incwadi uMakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora lomnumzana Morgan Komiti. UMakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphe. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphe, hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambise Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuza abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. Asonto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic i-judgment, ukuba academic ukuthi uyitshaya indiva nje. I-judgment mayiphumile inkantolo sithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Uma ngabe ungakuthandi uya-aphila, ma ungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo, naye akwalelwa. It's a free country, engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenziswa kinesto mama ukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
Umnumzana Khaliphani Mphugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ephalamende unkosazana Thabita Khumalo, yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla leZANU-PF.
Hayi, lokho kokuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha uMakhuphe. So wayemxotsha esebenza phamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotshe umama uKhuphe, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukuconfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. Asonto esiyenza insitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ephalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic i-judgment, ukuba academic ukuthi uyitshaya indiva nje. I-judgment mayiphumile inkantolo sithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Uma ngabe ungakuthandi uya-aphila, ma ungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo, naye akwalelwa. It's a free country, engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenziswa kinesto mama ukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ephalamende axotshiweyo unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamende izolo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona ngabaswelayo elizweni ole social welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni enjengazonalezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu-ke lekutholeni indaba zempuphu. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engantha zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucatsha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi kona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phose ngithi bonke ngabebandla ele-MDC. So ungakhangela uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then uzuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khonaphana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba empuphu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonal bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyela nokuvunyela nokutshengiswane ngoba izakhamizi izwe ezazanayo ukuthi lohlala lapha lohlala lapha babe sebeya lohlelo abangalukonsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into ebengiyifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla eleZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla leZANU-PF labana abangaso bebandla leZANU-PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzacangulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla leZANU-PF elokitshini lesizinda kwaBulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi base besiya eSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail ngemva kokuvalelwa ejele lekhami leHarare. Umzacangulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasilala ngikhulumela kuyamisa iya ekwela micele lona vele icala kangilalo into nje yenzwa ngokugijima nje ukuthi njengonto into yombangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela kodwa ngokomthetho akulacala engiyalenzayo ngobufakazi obukhona akukho ufakazi obujikeza ukuthi ngenze icala kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nendicala ngokuthiwa iconviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo
bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga
engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima ingubo kunzima lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobukudla kungekho kodwa izihlobo zeseduzane zikuphathele indaba yami le indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga so le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu wangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathesi ku-MDC which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqindi se-Blow South indaba leyibili abantu abalemali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe athi bebhadala izimali even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi uthi efikile sihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare ibibi ndaba athi vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngo-November 2023 ama-elections ephelile so akuzange kube lula ikakhulu eHarare izihlobo sezikhatshana ukudla kuyahlupha eHarare kulakudla ingubo Harare kulamanzi yikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kufacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu zigcwele kumaphephandaba chaining sitsho nje ngibalisa ubuhlungu esihlane labo ngoba into eyinanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile manje thina njengabantu esike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadwalawa okuyinto abangayithandiyo so bekucina sokani sokuliwa but hhayi mina bengizilwela izibotshwa bengingatshoni ngibhoda lapho phambaniseka khona bembazisa abakhokheli belaphade ngikhona kumbe kusesikurubhi kumbe kuseHarare Central bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeHarare ukudla kuyahlupha laba ijele leHarare khokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa yibo abacontrol even ikitchen bebesithi bengathatha iporiji elijiliyo besibethela amanzi konke kona lokho bekungasompilo elula athi khona ejele kodwa mina njengomuntu wade esazi amalungelo akho bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hhayi lapho eselikwenza seliphambanisa bengingesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala akungeke kwadolisa nzima ngento ongayenzanga kodwa ngokubona kwami into enginazile kakhulu abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu sikhangelele ukuthi laba abakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhulu omkhulu thiwa leyi iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni besiba isikhathi labantu besiya lokwesikhwekhwenyana but hayi bengisiwa mvuka bekungela kudla ejele kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-1 njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12 so kukuthi lilala likhroseni izinyawo umye gade phezu kwakho so vele bekunzima ikakhulu ejele lele ngigcinelekilo iHarare Central lijele liminyene kakudla onke amajele
umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lithi kunezibotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele. Izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ogatsha lwezendle olwezimparks abikwa ebulele indlovu edolobheni leVictoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho okugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi beStudio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okhuluma nguzamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebutswana lapha bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela, sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi, hayi kodwa inkosi khona balalela, ngithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sizokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Anyabonke ukukhuluma labantu beStudio 7 lonke balalela, into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa kule ndlebe bathu yezwa ya ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvala indlebe ungezwa ukuthi corona is dangerous. Ya kuqakathekile khona ukuzivikela. Ungathi ukuhlala endlini ungahlala esendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale maski la utheletele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi kuzophela, asithembeni kuNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzo phila. Sinkalakatha ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa. Uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Yeah, ukhuphe. Khuphe omstedi. Yeah, ilapha embuya khona, yime ngikhuluma ngalesi sikhathi. Hayi, uNkulunkulu uzasizwa, uzadlula kwi-corona. Sabe sithenze nje lokho esiququbele nje, athi khona phe sikhona siququbele. Asikwazi ukwenza kanti kwethintsha kuthini, but hayi, khona siyathova-thova khona okunje ukuthi hayi, ukuthi lati sifake emlonyeni sisafake emlonyeni, asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga, asikwazi. Bangayistenda kulapho sizogumula emuva, kabeze kurongo phela lapha. Kabe sokutshintsha ibhethi endodeni, hayi sokurongo sibili. Siyabonga sithi xoma kasizo.
Ukuzithoka la ngenhlonipho. Balaleli beStudio 7, sisalibonani umhlaba wonke jikelele. Abanamela eStudio 7. Igama lami nguNjabulo wakwaDube isibongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila kumaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi, esigabeni sakuphi. Yinje bathandekayo, ngumuntu wezinyoka, ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma, umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngizwe ukuthi nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe omnangagwa kubana uthini ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanusa ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo yasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo okumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphele khona lonke
lawo bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuthabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwazi sithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ungisizele ningibekise umuntu
omuhle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebesilazo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane, ibandla leMDC lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.